kwesinye isikhathi yiko lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe leSouth Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwela kithi eZimbabwe yinto emangalisayo ukakhulukazi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisa. Into emqoka yikuthi khona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo baba khona ephalamenti kusukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama-MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama-electoral reforms. Besileka ukwenza ngesiphithiphithi ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise i-constitution lama-reforms abe funakala. Yinto kuthiwa yi-process ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala lakathesi. Siyabona imithetho ilokhu ilungiswa i-alignwa lezinto ezifuze zibe khona, kwenzakala nsuku zonke edale lephalamende lapho abalabameli khona ngale labo njengebandla le-TPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indaba lezi zilungisiswe, hhathi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesingezi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khona kwana. Abasebenzise amalunga abo asephalamende ukuthi kona into lezi zilungiswe. Njalo khona kwana kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonywe into ethiwa yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona bana kufakwa imbono kukhulunyiswane kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawonye.